indaba ekhona ngekuthi thina as a youth sifuna ukuthi sizisise ukuthi ama-councillors akuhambise njani ukuthi ahambe aya-renew i-contract leyana. Ngendaba yokuthi thina ngokuzwa kwethu i-contract leyana was supposed to be renewed somewhere ngo-October ngale, ayikhona kathesi. So sifuna ukuzwisisa ukuthi kandijimele ukuyi-renewa kathesi njani. Plus umthetho uyathi baya-renewa yini bengakhonsidanga abanye abafuna ukungena laphana, kumbe is just an automatic issue yokuthi umuntu angene khonapho because nguye wekhona. So thina as a youth sifuna i-explanation ukuthi kuhamba njani and kwenze njani, because thina sifuna i-smart city, sifuna i-city e-right, but ukwenza izinto ngendlela engalulanga, engaqondakalanga, kuyayenza ukuthi i-city yethu ingabi clean. And yikho sithi khona izanu asiyifuni because into zayo aziqondanga. Thina sifuna izinto eziqondileyo.
Manje isinqumo elisithetheyo sitshoni? Kutsho ukubana umeya lama-councillors abasoze bavunyelwe ukufika ehofisini kuphela, kumbe kukhona okunye okungamelanga bakwenza?
Thina njengamayuthi, ama-councillors laba ngabaqale babuyele ngale bayalungisa indawo bayiyenzile yona leyani, bayenze ukuthi i-contract ngakuthi iza-renewa irenyiwe ngu-October, ayikhona kathesi, ngayisi-expayile. Yikho sikufuna kuphela njengamayuthi, asila anything else besides khonoko kuphela. Khonoko kuphela ukuthi ahambe bayenze into eyi-right, yikho sikufunayo.
Manje isinqumo elisithetheyo sifikile yini phezulu kunkokheli yelizwe lonke, kumbe sikhona nje koBulawayo khona?
Lapha into isathela phansi isiya phezulu, ezinye zithathela phezulu zisiya phansi. But lapha kwenzakale kwaBulawayo, abantu abaphezulu bayazwa ngathi lapha kuthina lapha kwaBulawayo senye. So thina njengokuthi sithethe lesi isizathu lesi sesihambisa phezulu ukuthi thina njengamayuthi siyathi ama-councillors laba ayenze i-resolution yabo leyi khona ngale kurenyiwa leyana, baqale babuyele ngale kuma-chambers bayakorrect-a i-resolution yabo yona leyana. Then thina sesihambisa lokhu ethi ku-resolve thina njengamayuthi kwaBulawayo, sesihambisa phezulu. Abaphezulu bazwa ngathi lapha abaphansi.